ndaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lechona njani mthwakazo muhle olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla zimashumi mabili lasishiya kalolunye kulwezi 2018 ngontungamili inkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla zisola umbuso kamongameli Mnangagwa. Zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Umbiko wethu womgqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla leMDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi uMnangagwa kabuye kuhlale phansi ukukhangela ukuthi anti kwahamba njani ngoba sithi kanqobani nje uqala.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezifuna ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi zalelwe ngamapholisa. Iqembu lamantombazana elenobuntu oBabes Vembube phela baledlalade elitsha. Silo daba lokuphawulwa kwaleli dlalade. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inkulungwane lenkulungwane zabasekeli bebandla leMDC zitshengisele eHarare namuhla ziswela umbuso kamongameli Emmerson Mnangagwa zisithi waqilibezela kukhetho njalo uyehluleka ukulungisisa umnotho welizwe wona oqhubeka ubhidlika. Ekhuluma kumbuthano wokutshengisela lokhu umkhokheli waleli bandla uMnumzana Nelson Chamisa uchotoze uMnangagwa esithi abantu beZimbabwe bebephila ngcono phansi kombuso kaMgabe kulakathesi. Ngalokho uChamisa uthe kumele kubunjwe uhulumende ozabamba intambo zombuso okwesikhatshana kulungisiswe umnotho welizwe lezombusazwe ezingamanga kuhle. UMnumzana Chamisa ukhuthaze uMnangagwa ukuthi avume ukukhulumisana laye bahlale phansi babonisane ukuthi udaba leZimbabwe lungalungisiswa njani. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe lilobele uMnangagwa incwadi kanye leSADC le-African Union incwadi yezikhalazo elifuna zilungisiswe ezigoqela ukuhlonitshwa kwamalungelo oluntu. Ukuze kube lobubelo kwezenotho, uChamisa ukhuthaze uhulumende ukuthi esule ukusetshenziswa kwemali yama-bond notes, njalo engene kumanyano wamazwe asebenzisa irandi lakwele South Africa. Ududuze uzulu weZimbabwe obhekane lobunzima obumangalisayo kwezenotho esithi iZimbabwe entsha iyeza amaduze. Uthe njalo umgcinisihlalo wekomishini yezokhetho unkosikazi Priscilla Chigumba kumele axotshe umsebenzi ukhetho luka-2023 lungakafiki. Asizweni amazwi kaChamisa.
Banga dine ya chenze kan dinai. Muna muni ka chenze sami. Musa bundu ka banga dine ya chenze kriski. Noti ne chenze niye. Naka zasekuru wangu chenze. Naka tunapu walinga kumba.
Bengaphuzisa inguquko kodwa ngeke bayivimbe. Inguquko yeze Zimbabwe lingethuli. Ngeze uChengwa esithi iMDC ngeke yapha yabuza. Ngathi ngizamlanda endlini yakhe ngimtshela ukuthi mdala usuthabe kakhulu lapha. Usubanjwe lidimoni likaSmith yini. Siyakwazi ukuthi isikhathi sesiyeza. Lavota ngobunengi. Yikho sifikise le petition kuSADC ukuze kube lokukhulumisana eZimbabwe. Silungisise konke okuhluphayo okugoqela indaba zokhetho. Sithi kukhetho oluzayo, unkosikazi Priscilla Chigumba kasifuni abe ngukhomishini yezokhetho ngoba unezandla ezinomlomo.
Chigumba unemawoko akasimba.
Lawu ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa ekhuluma kumbuthano wokutshengisela kwamalunga ebandla lakhe eHarare namuhla. Kusenjalo ibandla leMDC lithi amalunga alo edale lephalamende athunyelwe incwadi yiziphathamandla zalelidale ziwethusela ngokutshengisela kwanamuhla. Umbiko lo ubulotshwe ngolimi lwesishona kanje. Zitarangundo zideth, ma freedoms ne ma rights amnoda kukoshesa aya, be careful, kuti security in numbers, haiwanzo batsiri kana wawega, we are gunning for you. Ngesindebele umbiko lo ubaleka kanje. Ika malami ngukufa, inkululeko la malungelo eliwaqhakathekisayo lawa, qaphelani. Lingacabanga ukuthi livikelekile nxa libanengi, kodwa nxa usuwedwa, hokoyo, sizalilungisa. Sixhume omunye wamalunga eMDC athunyelwe lumbiko njalo ongumgcinisihlalo walelibandla uNkosazana Thabita Khumalo waqala ukusichasisela ngenjongo yokutshengisela kwabo namuhla.
Umbiko wethu womgqoka okutshengisela kwanamuhla ngokuthi thina njengebandla le-MDC sithi ngo-2018 July elections sanqoba. Njengoba sanqoba sithi umnankaga kabuye kuhlale phansi kukhangele ukuthi andikwahamba njani ngoba sithi kanqobanga yokuqala. Wesibili ukuthi ilizwe selime ngekhanda, akulabumnandi kuleli lizwe bakithi, akusenakumnandi ngitho bona ukuwodwa nje kodwa lokhu. Kunamsebenzi ezitolele izinto esikhona sikwanisa ukuthenga imali kakudla, ibhondi yabo leya basinika yona ivela isasebenzi lutho lokwayitola ibhenki yangkhona kakukho phela akulabunandi. So esesukufuna ukuthi kakudinge ezindlela kokuthi silungise impikisano le ekhona ukuthi kangqobanga ngokhetho izeki vele kayisebenzanga kuhle, amabutho kaphume kwizeki kungalungiswa lekhonoku keni sesilungiselele ukuthi siyeukuthi kukhetho olungasoze lintshontshe.
Uhulumende ozabusa okwesikhatshana lo elikhuluma ngaye uyabe ekhokhelwa ngubani?
Nxa sikhuluma nge-transitional kuyabe sowusithi laba abantu abalisanayo laba bazake bahlale phansi kukhulunyiswane, bese sidinga omlamulankulu abazabamba ilizwe ngesikhatshana sonesi silungisa imigoqo esifuna ibe khona ukwenzela ukuthi kungaze kwabela nempikisano ukuthi ukhetho lutshontshiwe kumbe kalitshontshwanga, ngoba sesidiniwe kusukela ngo-1980 belokhu bentshontshele ukhetho. Singavumelana khonokho ama-reforms lawo, hhayi umlamulankunzi lo usezabiza ke ukuthi uma usenzakala kumbe uyabuyela kukhetho kumbe impumela yakhona uyabe kusukela ngokuthi uvunyeleneni lapho kathi ehlalisane khona lezano lakhe.
Ungomunye wabameli be-MDC edalele phalamende abathole imbiko elethuselayo ngokutshengisela kwanamuhla ivela edalele phalamende. Ungasichasisela ngalowo mbiko?
Lami kungiphide ingqondo ngoba ephalamende ngithe sengibuza u-clerk of parliament ngimuze sehlafuna amazinyo esithi yena hhayi yena kakwazi ukuthi thunyelwe ngubani. Ngathi manje mina ngilenkinga xa usitsho njalo ngoba lokhe lavula u-text.co.zw lo akula enye imeseji engenayo ngaphandle kwemibiko efele ephalamende. So ifuna ngibuze bani ngoba inamba le ngiyazi ukuthi ifake embiko yephalamende. Wabesithi nakakwazi ngathi hhayi mina ngazi ukuthi inikelizanitsheli ukuthi umbiko lo uvila uvela ngoba kulomunye umuntu othumelayo ngaphandle kwephalamende. Yilawo amameseji maningi afika 100 akula ivinye yodwa evela ngaphandle kwephalamende.
UNkosazana Thabita Khumalo ngumgcinisihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Izakhamizi zesigaba seMathebeleland ebezihlose ukutshengisela zisithi zifuna kubunjwa ikomishini ezacubungula udaba lwegugurawundi izalelwe ngamapholisa. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lo mqondisi wenhlanganiso yabathintwa ngombhuqazwe lo ePost Independent Survivors Trust, umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda, oyisikhulumeli sebandla leMDC njalo kobulawayo.
Baba Gande, ikuthi izinto zeZimbabwe ziyahlupha, amapholisa anqabile ukuthi abantu batshengisele. Kanti besifuna ukutshengisela, bekhumbula ucuku lwegugura wundi, kuzinto ezidlule ne-chief petition ku-high court, kodwa-ke amapholisa apho ukuvuka njengezifunguzane bala ukuthi bademonstrate lokho kuzondisa abantu abaningi kakhulu. Njalo siyamangala ukuthi balelani ukuthi igugura wundi ikhulunywe iqediswe, njengoba siyabona u-former president Mahlante we-South Africa ulapha eZimbabwe uzecubungula ngabantu abangu-6 ababulawa ngamasoja. Lakho lokho kodwa kungaba ngcono ukuthi abantu bathathe advantage ye-commission, kwenzela ukuthi idumbu jena commission sethi hambake commission ivulwe, abantu bazi ukuthi kanti okwenzakala ngama-1980s eNtumbane kwahamba njani, legugura wandi yaqeda abantu over 20,000 kwahamba njani. Yikho-ke amapholisa alile ukuthi bantu batshengisele. Yikho-ke siyamangala kakhulu ukuthi lokhu kwenziwe ngenxa yalo.
Injongo yona kahle kahle ibingeyani, ungasitshela ikakhulu lokhu kade kulotshwe kuncwadi yezikhalazo kade lifuna ukuthi iye khona le elifuna ukuthi iye khona?
Hayi, injongo ngeyokuthi abantu bafuna ukuthi into egugura wundi layo icubungulwe, kube ne-commission ezakhuluma isisise, ngoba abantu ababulala abantu mbhuqazwe sokhe bekhona labo baba ophezishile labo baba osekaramayi basaphila. Yikho-ke noma iningi yangikhona abanye sebayazidlula laba amadaka amanye akhona, kungaba ngcono kukhulunywe bekukhulumiswane umlotha, bekuyahlawulwa, bekwenziwani. Ngokuthi into lingayekeli ukukhulunywa, iZimbabwe abantu bayatshona lokho bengazwanani kuze kuite amadonga abe lempondo. Yikho sina sithi kungaba ngcono ngoba kaphelwa bahlumukezwa, nanamhla abanye abatwana abalantshela ama-birth certificate ngazi ukuthi bathi bayabakhathisa, bafika bakhuluma okuningi nalaba abaphiwa ama-birth certificate kubhalwa amanga uzokuthiwa umuntu wapho ngufa kaba anoni ukuthi wabulawa yini. Yikho-ke konke lokhu kubuhlungu kakhulu ngabe emandebeleni
lemidlezikani. Abaqoqe wona lo umbuthano bekuzinhlanganiso na kumbe ngabantu nje besigaba semandebeleni?
Ye, kuba nje baba Gande, abantu abahlukumezwa igugura wundi iningi yabo siphephela kunhlanganiso esingathi civil society.
Umnumzana Felix Magalela Mafasipanda ngumqondisi wenhlanganiso yabantu abathintwa ngumbhuqazwe wegugura wundi ePost Independent Survivors Trust.
Bantu baselupane, ngilitshayela ihlombe ngosekelo lwenu langothando lwenu ngokuza ngobuningi kungxoxo ebiselupane Women's Center. Kwabakhuthekile ingxoxo, ithuba lisesekhona. I-Studio 7A Voice of America imanyene labe-Media Center ikwethulela ingxoxo ephathelane nokuthuthukiswa kwedolobho elalisaziwa ngokuthi kukwantuthu ziyathunqa ngenxa yamafekitali ayethunqisa leyo ntuthu. Akusenjalo kathesi, ngoba amafekitali lama-industry lawo amaningi seyavalwa. Kwenziweni-ke ukuthi lawo mafekitali abuyele kontuthu ziyathunqa? Nanti ithuba lokuhlanganyela lami uPractotus Jeremiah weStudio 7 ngolwesihlanu 30 lwezi kusukela ngo-5 kusiya ngo-7 ntambama eRainbow Hotel. Lingxoxo siyayisakaza enkundleni yokuxoxisana yeFacebook, emakhasini ethu awe-VOA Shona, VOA Ndebele, le-VOA Studio 7. Linga kutuwa ileli tuwa bantu bakobula wayo. Lokucho imibono yenu ukuthi kwenziweni ukuthuthukisa leli dolobho. Libuyele esimeni salo sokuba 422 ziyathunga.
Izakhamizi zeLupane ziyakhonona ngokuncipha kwamadlelo ezifuyo zazo kulandela ukuphawulwa kwalindawo njengesigodlo. Zithi njalo izifuyo zazo ezibonakala lapho sekulidolobho khona ziyathunjwa ikhansili abanikazi bazo bahlawuliswe. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Izakhamizi zeLupane zithwele imikhono emakhanda kulandela ukuthunjwa kwezifuyo zabo yikhansili uma zingabonakala edolobheni leLupane lapho okwakungamadlelo ezifuyo zazo. Eyodwa inkomo ihlawuliswa amadola ayisithupha ngelanga, i-$6. Zikhuluma emhlanganweni we-Town Hall eLupane Women's Center eqoqwe yi-Voice of America imanyene le-Media Center kuxoxiswana ngombuso wezabelo. Izakhamizi zeLupane zichaze ukuba ukubotshwa kwezifuyo zazo kukhombisa ukuba uhulumende kaqotho ngodaba lombuso wezabelo ngoba kazange akhulumisane lazo ngomthetho omutsha wokuphungulwa kwamadlelo ezifuyo zazo. Ukhansela wemachia kuward 15 eLupane umnumzana Juni Mpofu uvumelane lezakhamizi ethi isiqinti sakhe sihlanganisa idolobho lemizi yezakhamizi, ngakho ukhangelele ukuba lomhlangano leziphathamandla zikahulumende ngalolu hlupho.
Yes, nguhlelo lokuthi siyokhulumisana ngoba abakade bebambile ababambileyo edorobheni ngoba iwadi le ihlanganisela idorobho lemakhaya. Ngokunjalo ngikhangelele ukuthi sikhulumisane ngoba kuthethwe isikhatshana bengaka-appointwa ngu-honorable minister kufanele bakhangelane lakho lokho. Ngokunjalo ngijonge ukuthi siyokhulumisana lami banginikeze ama-bylaws abo siwabone ukuthi ayakuvumela yini ukuthi kwenzeke ngaleyo ndlela.
Isakhamuzi seLupane unkosikazi Grace Ngwenya uthi inkomo ziyabanjwa njalo abanalwazi bahlawuliswa amadola ayisithupha isifuyo sinye ngelanga.
Inkomo ziyabanjwa ziyabhadala ngizingalela $196 kasi ngiyathathi izinkathi emali esabekayo. Yikomo ngodonki ngombuzi yikho kuyafana. Abantu asilalwazi ukuthi senzeka. Baswelulwazi ukuthi bangaqonda ngaphakathi njengoba kusithi imali zithathwa yikhansi. Kusho ukuthi kumnyama leze nanti into zonke kuya ngokufunda. Njalo okunye ukuthi siye sisaba ukungena emahofisi siyakhuluma izinto ukuthi lapha siyonakale, lapha siyonakale. Le migwaqo nje esilayo emandlovu. Siyahawula izinqola lezi moto ezibuye zisebenzi azisahambi ngendlela imigwaqo zikafa.
Unkosikazi Rosemary Ndlovu Mlalazi olomuzi duze lenkamba yamapholisa ubanjelwe inkomo ngomvulo uthi ubhekane lobunzima.
Mina uhlupho engilalo lwenkomo yilokho sokwayenziwa yi-local board. Bazithatha daily kumbe bangazibona bazithinte khona. Mina ngingumakhelwane wepholisi, so bazithathe khona ngale pholisi bayizivalele isikiti. Nxa khona phana sokuthiwa zikhitshwe, imali yangikhona kayi iyabe ingekho. Njengayizolo kupho sekwatshonisa ilanga ngingelayo imali ngoba bebezithethe kumbe mande kwaphindwa futhi izolo. So lolu duba sikwazi lokuthi singaliqeda ngani. Abala donki, abalani, konke abakuficayo kusemahofisini bayathatha. Kukanti laphana kwakungamadlelo azo. Even dakhona pha lapho kwakuyi-town, osokuyi-township yangkhona ngamadlelo azo. So silobunzima bokuthi senzena sikwazi.
Unkosikazi Oli Sibanda isakhamuzi seMpofu uthi izifuyo zabo ziyathathwa zivalelwe.
Mina ngisakhamuzi seMpofu nje. So inkomo zethu ziyake zizokudlala ngapha, ziyasuka ngalezi bhiya. So inkomo bayazithatha ezivalele. So bengazivalela inkomo ilele kwelanga le-$1. $6. So now to income is on 10 as value. Chitumeli was this Sasakana keep a 60 dollar. So look for S challenge in our column. I look for a corner. As well as with the singers, I know a village that has been for offices.
Ugogo unkosikazi Mathani Mlotsha osegogekile uthi ikhansili isibaqedele inkomo.
Ukubuya bembuyela ukuthi wangibona ndokhe ngiphakamisisa 19 funge ngikhulume ngiso. Kathesi ngilohlupho ngiyokuza inkomo anyanyana kwami. Ikhansili yona lela isisiqedele inkomo le mali. Ngoba zingavele zichaphe zibuye ngapha kumele zilandwe zilotshwe. Uyefind one uzayithatha ngaphi ngisigoga somali yona leyo ungazifinda ukasifayindela inkomo ulokhani futhi ibambe inkomo. Hhayi mntanami kubekunzima.
Ophila lobugoga unkosikazi Jacqueline Mpofu uthi izifuyo zabo sezithathwa yikhansili ngakho bona abalamuntu obamelayo njalo oyelusa izifuyo zabo loba nje zisemadlelweni azo lapho osekulidolobho ziyathunjwa abaselamali bahlala behlawula bayaphetha bengabayanga bacela ukuba abalwela amalungelo abantu lezifuyo bangenele. Isigodlo senyakatho emandebeleni iLupane iphawulwe ngomnyaka ka-2000 ukuba yisigodlo osekuchiye izakhamizi ezikulo umango seziphila nzima lekhansili ngoba izifuyo zingaya emadlelweni aselidolobho ziyathunjwa zihlawuliswe okuludubo abangaziyo ukuba baluqondise kubani. Ngimele iStudio 7 ngiseLupane ngingu-Anastasia Ndlovu.
Livetalk lamhlanje kuhlelo lwabesifazane kasihluzeni bomama sihlaziya ukutshengisela kwebandla leMDC eHarare namuhla. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Ezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inkampani yakwelebhilithane e-G4S ithi izisebenzi zayo ezinhlanu zidutyulwe zafa kwele Afghanistan. Kambe ukutshengisela kwe-MDC eHarare namhlanje kuphumelele na? Nxa sikhangela inani labantu abatshengiseleyo kungathiwa kuphumelele kodwa ekufezeni injongo yokutshengisela kungaba kule mibuzo. Ukuhlaziya lolu daba usithanekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele umsekeli wesikhulumeli seMDC kobulawayo umnumzana Edwin Ndlovu endawonye lomnumzana Walter Sunungule Mbongolwane ingcwethi kwezombusazwe onguye osungula lingxoxo.
Ebandla le-MDC selili 20 years manje lisenza into efanayo. Abatshintshi indlela abayenza ngayo abakaze bathole utshintsho ngokudemonstrate. Siyazi ukuthi bahambile abantu beyancengisi kubonisa kakhulu ukuthi ye uthanisa nguye owakhethwa ngabantu kodwa siyazi ukuthi ibandla lezamkhethi vele aliyazi lilalele ukuthi abantu abaningi bafunani. Ukuthi abantu badubeka imisebenzi etholakali bahola imali engasebenziyo kuyaziwa lokhu ezinjalo kulolu hlelo olugcwele lukhona olokuthathela abantu impahla zabo njalo abantu be-MDC abasuzakulungise lokhu.
Ingqobe yisikuwe mnumzana Ndlovu.
Njengoba sesitshilo ke okambongolwane abantu bezanu PF singathi basitabhoni kabalaleli kabafuni ukwenza okufunwa ngabantu. Yikho ke njengebandla sesiphethe thina ama-demonstrations ethu azashintsha. Kathesi besenza nale demonstration ukuthi siyenze ama-hour amabili amathathu abantu bachayise kodwa ngokuya kwesikhathi sizenza ama-demonstration ukuthi sizahamba sekhempa estate house kumbe siye khempa eParliament siye khempa ke ema-ofisini akhohulumende ukuthi thina sifuna ukuthila kuzokutshintsha ngokungatshintshwanga kasisuki khona lapha. Yisi sigaba esilandelayo ngama-demonstration esiyakiso. Ikanti-ke laye-ke umnankagwa kuzamyangisa ukuthi kubonakala abantu athi uyabakhokhela suku zonke behlala besemgwaqweni bekhalaza ngezinto eziningi abafisa ukuthi ngawo uyazilungisa kodwa yena esehluleka. Ngokuthi engena waqamba amanga wathindisa abantu izulu lomhlaba wathi yena uletha uhulumende we-Second Republic, uhulumende ozehlukana lokamgabe. Kodwa eqinisweni uhulumende wakhe umnankagwa simbona e-West kulokamgabe. Ngoba abantu sebehlupheka West, abantu sebelamba West, akusela mafutha, ukuhambisa izimota, akusela kudla ezitolo, lapho kutholakala khona kuyabe kudura kakhulu, akusela mali ethengayo. Yikho-ke simbona e-West-ke kulomgabe-ke uhulumende kamnankagwa. Yikho-ke sizamfosa-ke loba engafuni ukutshintsha, sizafisa ukuthi aze atshintshe ngoba sizaqhubeka ama-demonstrations ke esengena kwisigaba sesibili sokuthi-ke kasisuke engatshintshanga sizakhempa sihlale khona lapho ngoba abantwana beZimbabwe abaningi vele kabasebenzi kabavukele emsebenzini.
Ubona leli nyathelo lisebenza mnumzana Mbongolwane?
Alingeke lasebenza ngalesi sizathu. Abantu baseZimbabwe isikhathi esiningi bayazi into ofanele bayenze kodwa kusuka kungene ukugwala okuthize. Ukugwala kuqala kubo labo abakhokhela ikakhulu abe-opposition. Manje indlovu ukhuluma kahle esithi bazayenza ukubonisa ukubhikisha okwesikhathi eside. Kodwa siyazi ukuthi nxa beyenza isikhathi eside, iZANU-PF izaba namaqhinga. Amaqhinga okuthi bangeneleke, bangene, benze sengathi labo ngabanye abaphakathi kweqembu le-MDC. Siyabona kuthiya phambili abantu be-MDC bazaxabana bodwa bexhataniswa yiwo lama-demonstration. Bexabana bengazi ukuthi khona sebengenele izisito esiyizanu-PF njalo yiso esizabachwitha njengabantu bethenza lama-demonstration. Sibonile ePharlament abantu be-MDC bethayo ukuthi abasukumelanga umnankagwa. Bephinde futhi bethathe izikhalazo zabo bezihambise kuye lo umudenda ukuthi umudenda abe nguye olalela izikhalazo zabo. Indlela abasebenza ngayo abantu be-MDC basafanele bafunde kakhulu ngoba siyazi ukuthi na ufuna ukuthi welaphe imalaria awungeke ukuthi wena uye kumyane uhambe kumyane lakhona futhi wena mnyane sicela-ke ukuthi izikhalazo zakho lezi primalaria la sekuqeda imalaria. Ubuyane kanti angasitshela ukuthi imalaria iqeda kanjani. Yikho kwenziwa abantu be-MDC.
Kodwa okuyikho abangakwenza kuyini?
Ngesikhathi kuyiwa kuma-election, i-MDC ayikwazi ukuthi wena akulungelanga ukuthi kuyiwa kuma-election. Kona bekwazi ukuthi wena indlela endlele erana ngayo ama-election ayitshintshanga. Ama-election azatshontshwa ngendlela azabe ehlale etshontshwa ngayo. Bona bangena kuphela kunjalo bethembisa abantu amanga ukuthi kwena kathesi bazathatha. Akufanelanga bangene kuma-election. Akufanelanga bahambe ephalamente naleyi abacabanga ukuthi kwena ilo mnankagwa abangamgqugquzeliyo lingahambi. Akufanelanga nje baparticipate anyway lapho okubonisa ukuthi wena bayavumelana lokhetho lolo lwadlulayo.
Elakho elokugcina mnumzana Ndlovu. Ungezelela lokuthi lokho kokuthi umongameli mnankagwa kasiye umongameli oqotho libone ngani engavuma yini laya aphongwe ihlanje esihlalweni.
Kumele abekwazi sihlale simkhumbuza suku zonke kwenzela ukuthi lanxa esehofisini angayikholisi ithemu yena leyo abehlala abantu bemkhumbuza ukuthi wena utshontshe ukhetho ulisela ayisituwo kumele ube sekuhlalweni. Labo-ke kuyabehlisa isithunzi kwi-international community ukuthi babonakale behlala bechaya-ke abantu, babonakale behlala bethethisa abantu, kubonakale abantu behlala begijima emgwaqweni besola lokhu lalokhuyana.
Kulongo mnumzana Edwin Ndlovu, umsekeli wesikhulumeli se-MDC koBulawayo, ubekhuluma endawonye lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Walter Nsonunguli Mbongolwane. Bebelosithandekile mhlanga we-Studio 7. Inhlanganiso yababalisi bemaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isikhuthaze amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini ngeviki ezayo. Le nhlanganiso ithi lokhu kuyabe kuyikutshengisela phezu kokungaphiwa iholo ngedola leMelika. I-R2s ithi ababalisi kabawafuni ama-bond notes ngoba yelesi sindo esiphansi kakhulu kule dola leMelika. Mthwakazi kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo nguNtungamile Nkomo. lilale.